Iningi likhala ngokuthi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngoba umnotho welizwe ulokhu usiwa njalo ukuswelakala kwamafutha ephetulo lamagetsi sokubangile ukuthi kube kubi ngamandla. Abachayeli bezimoto abathi sebetshona befolele amafutha ephetulo emagalajini okuphazamisa imisebenzi kanye lamabhizimusi abo. Lokhu kwenzakala intengo yempahla ikhuphuka mahlayana njalo le misebenzi iswelakala. Isiphathamandla sebandla lezaphu, uDokotela Strike Mkandla uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-investors ayakubona ukuthi ilizwe kaliphathekanga. Yikho ke akula confidence nasithi thina kabathembi ukuthi uhulumende lo uzaphatha izinto ngendlela eziqondileyo. Thina ngapha-ke esikobulawayo la kuyazikhanyela ngoba ama-industry asisiba ngamasonto akula lutho olutshengisela ukuthi kulo lutho oluya phambili. Njalo abantu abahlala kulumango kabakhanye ukuthi bona bazazizani ekuguquleni lokho okukhulunywa ngakho. Kusiya ngokuya ngabe kuvele kuqale kwahle kwalunga izinto ezinjenge-devolution. Masinyane masinyane abantu bangene kukhanye ukuthi ukuthula sekufikile lapha emathebeleleni. Ama-companies konke okungabe kuyavulwa la akukhanyi ukuthi kunomehluko oya ngaphi. Angisho ukuthi ilizwe lonke abantu bayakhala njengoba sikhuluma nje ukuthi akula fuel. Ifuel kayikho ilizwe lonke njalo ubusela kabukapheli. Akula nto etshengisela ukuthi ubusela sebuphelile. Nxa ilizwe lisehluleka ukuphatha umnotho walo elilawo asisakhulumi ngokuthi okuzayo kuzaba njani ngoba kuvele akuqalisi ngendlela utshengiseli ukuthi umehluko ukhona phakathi kwalo uhulumende okhona uhulumende kwamgabi etshintshiweyo ngo-2017.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi usichasisela ukuthi uhlupho lolu luphatha njani abahlali bakoBulawayo.
Weli kusegcekeni ukuthi ilizwe leli nasikhuluma ngomnotho welizwe vele khathesi umnotho welizwe usufike. Njengoba ukhuluma ngamagetsi ngiyananzela mina ukuthi lapho engihlala khona ahambe ekuseni aze aphenduka ebusuku ngama-9 isikhathi sonke abengekho and abantu bakhrashe kakhulu ngabakhona kade befuna ukubuyela amabhorana la aphetsheya. Sinanzela abantu bale-interest kodwa abantu bayehlekile ngabengela amagetsi. So kuyatshengisa ukuthi ungaze vele ubone ilizwe lingela amafutha epetrol kuyakutshengisa ukuthi vele umnotho welizwe usufile. Ungabona ilizwe selilahlekelwa ngamagetsi futhi okufana nayo sokuba le-shedding esabekayo kutshengisa izibona sezegcina ilizwe lifile ngoba lezo zinto zombili yizo ezidrayivayo ukuthi i-economy ivuke iye phambili kusetshenzwe kube le-production. Kodwa nxa usubona izimota okufanele zithwale impahla zokuthi ziyengena ema-factory kusetshenzwe lezo mota sezithwena zisendendeni yamalayini amafiweli kule ngozi. Uyebona ama-factory amanje sehluleka ukusebenza ngenxa yokuthi akula magetsi vele kuyathi ilizwe liyasela production. So kuyisiqiniselo esegcekeni ngoba isibalo esegcekeni sokuthi ilizwe lifile akusela nto ekhona lakhesa kwezomnotho welizwe.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana George Mkhwananzi ngalolu daba.
Lokhu kukhomba ukuthi umbuso wezanu ekhokhelwa uMnangagwa uhlulekile ukuthi uthole izihluthulelo zokuvula amathuba okuthuthuka kwelizwe lokuthi likwazi ukuzimela ngenyawo zalo libuyele futhi esimeni sakudala lapho belikwazi khona ukukhiqiza zonke izinto ebesenza abantu baseZimbabwe basuthe futhi bangabi yiziceli bangahambi bephethe izingcebetho zokuthi futhi kubonisa ukuthi amathemba nezithembiso zonke bezikhona ngesikhathi kuphuma uMgabe kungena uMnangagwa ukuthi isimo sizoya sibe ngcono asephihlikile ngoba uMnangagwa ehlulekile ukuthi aphe ithemba kulabo abantu abangabatshali bezimali ezweni laseZimbabwe ukuthi bafake imali umnotho ukhule abantu bathole imisebenzi izinto zonke ezazidilikile ngesikhathi kubusa uMgabe zikwazi ukuthi zihlume. Okukhona manje ukuthi amanxiwa athiwa ngumgabe aya elokhu ekhithika ilitshe linye ngalinye uthungo olunye ngalunye umduli ulokhu usiya uwohloka. Yikho ke kuzodingeka ukuthi abantu bezanu bachiye umbuso ngoba lento angeke ilunge ngaphansi kwabo bavumele abanye abantu baseZimbabwe abazizwa leZimbabwe ukuthi baphathe ukuze ilizwe libe futhi lime ngezinyawo zalo.
Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba ulenhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo kuzathatha isikhatshana.